Ngivuye e-America ekupheleni kwenyanga kamabasa. Ngihamba ngizobambisana lama-Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye ukuzopheka, ngibafundisa, ngibatestisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lathi e-Africa sinokudla okulomsoco njalo okule-potential yokuthola i-market lapha e-America.
Bakwamukele njani ukudla kwakho?
Angimangele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlelwano obumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu yikuthi ngipheka amacimbi, bawadle waqeda du, basele sebebuzwa sebeqedile ikathi lokhu likuthatha ngaphi. Bancinde bancinda bakwamukele sibili, njalo kukhanya sengathi amathuba khona okuthi ukudla okutholakala emakhaya lapho esiphuma khona. Xa kungaba nendlela yokuthi kufinyelele ngapha, imakethi ikhona, ngoba ukudla kwethu kune-test eyamampela eyiyo e-original, akuproseswanga, kulomsoco.
Uhlelo lolu inhloso ibingeyani kukho konke obekusenziwa lokho?
Eceleni elami icele inhloso yokuthi ngifundise umhlaba ukuthi e-Africa kulokudla okungenelisa ukuthi kuthuthuke umgangatho kufanele lokudla kwezindawo ngezindawo ezishiyeneyo emhlabeni. Njengoba nxa sikhangela kulama cuisines amaningi, sile Greek cuisine, sile Chinese cuisine, sile Italian cuisine. Konke lokhu ukudla yikudla okudliwa ema-restaurant omgangatho phezulu, kukanti kwe-Africa kudliwa emakhaya kuphelele lapho. Mina isifiso sami yikuthi abantu bakwazi ngakho bakwamukele lakho kuthola indlela yokuthi kungene ema-restaurant aphezulu, labantu abakulimayo kumbe abakuproducayo bakwazi ukuthi balungiselele i-market ezakwazi ukubabhadala imali eziyabe zizabathuthukisa.
Okwakhathesi nxa sikhangela ukudla kweZimbabwe kumbe kwe-Africa kuyalinganisa na nxa siwuqathanisa lakwamanye amazwe kumbe amanye amazwekazi?
I-African cuisine ihambele muva ngenxa yokuthi thina lathi abantu abanikazi bayo sikhangelela phansi, njalo iswele abantu abazinikela kakhulu ukuthi bayifuqe iyelinga lokudla lokho okudliwa ezindaweni zomgangatho phezulu. So okokuqala sifuna ukuthi ifake ulwazi esithi we want to raise awareness about the potential of the African food, and then sifuna ukubona ukuthi abantu bayakwamukela yini. Nxa bekwamukela kula maqembu abomama asebenza ekuthuthukiseni ukudla kwesintu, abanye bayalima abanye bayaproduce, kukhona njalo umuntu ole market, international market. Ngenxa yokuthi abantu bayathutha emakhaya e-Africa bebuya ngapha, kodwa inkumbulo yokudla kwabo inkulu okumangalisayo. Xa bekwazi ukuthi bakufinyelele bazimisele ukuthi babhadale imali.